izakhamizi lezi zithi zaqina ukuthola ukudla okuholiswa nguhulumende ngonkwenkwezi lonyaka loba kusaziwa ukuba kunendlala enkulu ebangelwe yisikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Abanye babo bathi balensuku ezinhlanu bephila ngokunatha itiye ngoba akulakudla okuholiswa nguhulumende lenhlanganiso ezizimeleyo. Unkosikazi Georgina Moyo ngomunye wababhekane lendlala le esigabeni sikaGampu.
Hayi, lapho kuyafiwa sisinje siyahluka imizimba ngendaba yokungadli sesilekhwashi. Amanzi lawo kawakho ngoba lenkomo ziyacuba kazinathi asisela nkomo. Sitshayo ngezandla ngingaka ngisalukazinje 82 years ngitshaya ngezandla.
Esinye isakhamuzi esihlala endaweni le, unkosikazi Geli Sithole uthi uyalamba umdeni wakhe.
Lokho kuyafiwa.
Unkosikazi Doris Macele ohlala esigabeni senduna ungqoya laye ukhala ngokuswela ukudla.
Kuyahlupha ngoba kunjelele ukuze nemali mntakamama imali kayibonwa. Nabantwana bafa baphela. Ekhaya sihlala siyi-7 bathi bona bazanika 3.
Kulabanye njalo abathi bayakuthola ukudla okuholiswa nguhulumende kodwa akweneli imuli zabo. Unkosikazi Ruth Chabangu ohlala enemane uthi kunzima lonyaka ngoba abantu kabalakudla ngenxa yesomiso esesabekayo.
Hayi, kana siza kufa thina izalo kazoba ngicampa umnyaka unalo omkhulu kangaka. Athi izakashafa asiboni lutho basilidla yanekhukhuhla.
Induna zisanda kunikwa umumbu lokunye ngohulumende phansi kohlelo lesiphala senkosi. Induna u-Ashil Gampu Sithole 4 uthi uhulumende kumele engeze ukudla lokhu ngoba baningi kakhulu abantu ababhekane lendlala lonyaka. Umongameli Emmerson Mnangagwa wathembisa ukuba akulamuntu eZimbabwe ozabulawa yindlala lonyaka. EleZimbabwe lidinga imali edlula kancane amabhiliyoni amathathu amadola eMelika, i-$3.3 billion eyokuthengela abalambayo ukudla. Inhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela e-World Food Program lezinye zithi zizama ngamandla wonke ukuba ziphandele abantu abalambayo eZimbabwe. Ngimele iStudio 7, ngiseCholocho, ngingu-Anastasia Ndlovu.